Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Le vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 igama lami nguGibbs Dube endabeni zethu lamhlanje abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe
isitulo njengeflower ngihamba kuflower ipackage sesithenga nge-$4 nge-US sathi $73 akusahambelani nje
kutsha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare
nabefuna ukubona abe ambulance beqale bekhangele isise bebone kodwa sikole ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywa kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo
bathakazelela uzibuse kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayiliko khona. I-Sports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-Africa Cup of Nations.
Singathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-trip yama-Warriors kuphume indaba eziningi ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka komnotho ongapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezijeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Raphael Ncube ohlala eMpowings.
Sikubonayo eMpowings lapha ayikunzima ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi. Eyi, lezi sukunzima. Ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond, izinto zikhwele kunokumangalisa ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhonana le bond lutshwana kakhulu kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi ngikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi, kunzima lapha sisebenza nzima. Hayi, into zangikhona ziphedakale. Vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani. Hayi, izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunjenje. Into ziyadura amabhuku abantwana esikolo ayadura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani senza njani kunzima ngoba uhulumente uphongukwemana wethula kuphela indaba le engakhuluma nifananga lezakhamizi uphongukuza nje sekutheli ukuthi kusukela ngelangelinye nje sesizasebenzisa i-RTG
khonapho belisebenzisani khonapho
sibe sisebenzisa amarandi kakhulu ikakhulu emhlukulweni lo wangapha ePlantos lalo ibhondile lisebenza kodwa hayikhona kakhulu
abantu lokho besebenzisa amarandi kodwa
abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi sebesithi hayi hamba uyowatshintsha uze sibuya uphethe ibhond
manje kuyasebenza konoko
kunzima yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjengele ebhondi langikhona lo nelo lilutshwana kalitholakali lingoba ulutshwana okuyikho kuyimali okungani yikho ungayi kusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS ukutholakala emafonini lemakhadini yikho kulakho manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza wenazo akunzima lapha nxa ngikhuluma nje kunzima abantu bathana ngamakhandi kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Raphael Ncube uhlala eMpowings sixoxelayo esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe ngumnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idengo ezitolo lapha sokunzima Dube. Sokudure lokhana okumangalisayo bakhweza ukusa kwelanga le mali yakhona iwa daily and kunzima njani.
Ye, kuhamba njani khonapha ezitolo khona?
Lapha ezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbhenki yafaka imali ukuthi lapho but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US sathi $73 akusahambelani vele
kutsho ukuthi nxa ule US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njalo uhambe ebhanga kumbe uyenza njani
sebethithi silethe ebhanga abathintele bona uhulumende sesonjalo sesithi kasithele ebhanga abathintele so into ezikhona la ma rate siba uyisile ngapha usoka kusazwe sengredu la ma rate sebe uyisile abanye ku 8 e case ya ku 6 ya ku 8 yimbi kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwe ayisaqondi ukuthi irete yethu isethiphi so sokuyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungathenga khonoku uncane ompuphu labothukela khonokumbijana uyavuka la usidlika ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu imali ekhona isibuhlungu ungazi ukuhambela athi ji yakhona umbifa ekhadini hhayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
Asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liye Jona akusitshele sibili ukuthi uyabethenge ngemalini lokhu ngamafutshane kona
ngimali ngifanisele ngami ngihambe ngadubha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadubha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakhona kokuncane kwathi kwathaa i-500 bond yaphela khona kwa uyaulinegodulumanisayo kathesi i-kg yenyama ekuma-$22 1 kathesi inyama isemsebenzini ukuthi uzava ukungadli uthini and kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabatholi bensemashobhu nje kathesi ngemva izikolo akulabantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelayo esedolobheni leGwanda Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ichile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo atshengisa ihotela le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikunkonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala ukuthi wabahlukumeza ngendlela etshiyeneyo. uMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHussein Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Ngifuna ukuthi bona abe fire ambulance beqale bekhangelisise bebone othi udubola ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini. Abantu bekhanda bethukuthela ngezinto azenzayo angazi okokuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzele iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa sukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye uduko othola ukukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye uduko oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyathisa izinto njalo asikwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizelo ezade kuthiwa uyazenza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusijoni khonokho
akumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulale indaba iziqedwe izicele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho beyofake ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini kumbe ngamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezimbabweni
isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo anto umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqilwa kumba ngiqilwa kumbe ngifake imali anto uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzele ezikhethele
lo ngumfundisi uSen Sibanda sixoxelaye eseHarare sikhangele ukuphuma kumaphephandaba lendaweni ezinye ezijeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kutwitter wethule lokhu enkundleni yetwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko karhulumente luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kwele Niger okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe atshiyeneyo. Izitolo zakwa-OK City intengo yempahla etshiyeneyo ebikhuphuka ongapheliyo ibisenziwa yokuthi umumo welizwe kadungamanga kuhle. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Yeyo manje ke sokuyisikhathisene ukuthi likhulume konke ke elifisa ukukhuluma lamhlanje. Likhumbula ukuthi inxa lisithumezela ku WhatsApp inombolo ye 201 202 465 0318. Wathi sizwe ukuthi abanye abantu bathen lamhlanje.
Salubonani basakazi bakasitudio 7 lani lonke bantu beZimbabwe. Ngilapha eCross Jojo. Ngimangaliswa ngulo ulida ye-youth lezanu lo. Otichamisa nguye owacela ama-sanctions. Shuwa kathi bazaqhuma ama-sanctions. Abantu ababulala ilizwe yibo abadla imali bodwa ngokusela babokhola ngale. Andinguye obabambileyo nje edibe abatshontsha engababambanga bonke. Laye ngomunye ophakathi abadla imali zezanu. Abadla imali kahulumende. Sihawula sesidla ingqoqo zomlomo. Ayetshona ekhuluma le nhloni abalazo. Abantu bezanyo.
Hey, sanibonani linjani ku Studio 7. Hayi, into yakithi leyi inkinga leyi. Hambi yona imali yakuyavalwa semday ukuthi ayisese kusafanele ukusebenza ezinye imali sokusebenza yona yona ingekho. Kuthi abantu bayithathe phi leyo mali. Njalo imali ifanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi khona isivuka mpunzana sabo leso ukuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lama bond abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama barriers check abantu lokho bethwalane lezi chibi zabo. Hayi uhulumende wezanu lokalani ngqondo. Fanele batshela abantu kulesikhathi. Abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi kune ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi ayisasebenzi ngasombuso lo. Ngazi ukuthi why benza kanje. Hayi ngazi ukuthi impela kwezenjani. Kulunkulu esilahla kangaka ngathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu babotshwa babotshelwana imali eyo evusa ilizwe ilizwe lelana limi nje i-foreign currency kodwa namhlanje uma besithi awusayifuni se ayisasebenzi bathi senze njani abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe iphakathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke akulaa nto eyenziwayo khona manje abantu ade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo sebesithi abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo we-Studio 7. Hayi siyalibonga umsakazo wenu ngoba hayi usilethela indaba yezimqodo ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi asazi ukunye sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfo bakumbiza ngomandanda noma mandanda ngubani ku-live talk laphana. Umuntu wenu liyamthanda ngala ngiphika ngisho ukuthi thandani mina lekelena. Kodwa ukuthi abuye ehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli udla imali uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe o le midi yakho ukuthi le ezinye iproblem azimfikeli yena o ashiselwa truck my driver yena uyakwazi ubathwengela abantu uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni udwena abantu bahlanya bayihamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni urongo kakhulu mfolo wakho and rando afethu mbona ngathi liyamnikeza more itama ngathi njalo but ubona kwami personal bona ngathi nje lim overanikeza iplatform laphana into azikhulumayo they are nothing but sibulala abantu inhliziyo please akuqaphela ukukhulumayo. Anyway thanks ngiyabonga kakhulu.
Yeah lokho ke ngokwethulwe ngabantu khonapha ke emsakazweni we-Studio 7 abasithumezela ke WhatsApp kunombolo ethi 01202 465 0318. Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubha abantu abafika phose ikhulu engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe leTunisia. Umkhokheli wakwele Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha eTaliban selokhu iTaliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, kubekela phambili ke sikhuluma labalimi abajiyeneyo. Namhla sicoca lo mnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuseBM3. Ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningi kanganani kona?
Kathi sinde-150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani i-commercial farming kumbe kwini? Singathini kona?
Yeah, it's a commercial farm A2.
Aha, kodwa sigcine kanjani khonapho eMabandla?
I-free roaming, zizindlela nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season le sesikuyo la onalo umnyaka ongamuhle. Siyasupplimenta ngama-winter block seeds, ngama-salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho baba Mabandla?
Uqalise ngo-99. Ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
ngangena khona kuma commercial farms.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i-supplementary feeding. Nxa ungenza nge-supplementary feeding kazenele. Ngoba i-livestock per unit is too small. I-area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So i-number engilayo is a bit heavy for i-area enguyo because i-area yami 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngifundelanga. Into njengazoyingena sengikhulile ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulele emakhaya ekhuliswa zinkomo yelima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that, kodwa ngizange ngabuyela esikolo. Asemphongo uhamba nje la msenza ama refresher courses yendi be to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazizamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns right bekubhadala, like mina ngiyabreeda mainly for a breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengiwaphenfethena ngiwathengisa. But recently because of lama challenges, ivalue yenkomo has drastically gone down ngeeconomical situation esilayo. So ngathi sokunzima, but over the years it was quite a good project. Yes.
Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangweyi. Akuvalelisi abalaleli ubatshele ngokulima sibili ukuthi kambe kungaba kunceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi bekungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious bazimisele kuyo, ngoba iku-upstream unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is as casual. So whatever happens kwi-economy, nxa ku-farming at least nawe you have a say on what happens. The situation around, nobody controls you, unlike now with downstream industry. Then as in common, it's quite a good project. Notwithstanding the economical situation is in Jan. It's quite a project
Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial, lapho bekulabantu abaningi khona ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamajumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe lozibuse. Uthi abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye, yikho okwakha ilizwe leli ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe. UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona, liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweleMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi. Kuthi-ke u-Alexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana, amajaha ako-Wright akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu beMelika, akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labomama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi mthandana labo-general labobani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president in a different country ngase-America. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo, uthandana no-Putin, uyathandana nomuntu we-North Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo. Uyathandana lo-president we-Philippines abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse. Kwezemidlalo, iCommission ebona ngezemidlalo eSports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. ICommission le ifisa ukuba wazi ukuthi kuhamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele-Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikaGroup A. IZimbabwe Warriors iyo yagcina ijeka ingalani yemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu siphoqe lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Singathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-chief yama-Warriors yokuya khona le-Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba yezinyanga ezingamnandi esiphume khonayo.
Ye, siyabona njalo iyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi yokuthi bathathe indizamtshina yokuya e-Cairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali. Uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi. Yinto oyi-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenzelayo iziphi kize lizilungiselele ukubana izahanjiswa umbiko khona ngabe ephambili. Kusho ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bhenji liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenza ukuthi amajaha akhonone lawa ekhahlela ibhola. Ubonani kuyaphumani khona?
Lokhu kusho ukuthi yona izifa iza kumela ukubana ikuchasisuzanezelela ukubana izifa yona phakathi bemali engange-5,000 ukwakumele benika abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha ngibone ngathi ade zokhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa ngu-president uMnangagwa ezama ukubana areize imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izifa izakuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbona engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka abana bayebona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.
Umuzi wethu hadebe yingcwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini phela khonapha-ke ekudleni-ke kufacebook. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line abantu bakithi babhekane lodubo lokoma. Ehhe, kuzobuya-ke abanye ukuthi mbonti kulobani uvodloza uthi livuka njani Mthembo, okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu, asazi ukuthi sonani. Ehhe, sinjengenkomo ezisemahlangeni. Kuzobuya-ke unomthandazo onkomazana utamavoko Dube, kuzobuya lozoma Dube la utsho njalo. Kuzobuya ke omunye othi ngibone khonapho uthi kulobani unqobe zida Dube la uthi sabona Dube. Umihla emihle futhi imfuyo ngumnotho uqinisile lobaba ulishayeke uzahara kancane sibonge ukuthi nje cha silizwisi
sulezonyembezimtakwethu nangwe siza
siyabona njalo-ke usikhumbuzo uthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likazibuse ngabe basusa phela izijeziso zomnotho abezedisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakehlukani ukuthi sibone indaba ekade zikhokhela namhlanje abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya iHarare. Abantu beMelika bebethakazelela uzibuse ngolwesine. Kuzobuya-ke i-Sports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKip Stube.